Endabeni zethu lamhlanje abanqobe kukhetho lusanda kwedlula olokudinga amalunga edale lephalamende bafungiswe ukuqala umsebenzi lamhlanje. Ukudula kwempahla ezitolo kuyaqhubeka kusengezwa ikwehla kwesisindo semali yohlobo lwamabond yona esithengwa lula ezitaladeni njengoba uhulumende eqhubeka isala ukubopha abathengisa limali. Abogatsha lwezempilakahle bathi uhulumende usethole amaphilisi omkhuhlane wofuba enela inyanga eziyisikhombisa. Ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo lokudla kuyaqhubeka eZimbabwe kusengezwa ukungatholakali lula kwemali yakwelemelika esithengwa ezitaladeni. Bathi sebezitholele intshontsho omalayitsha ngemva kokuqonga kwentengo yempahla ezitolo zeZimbabwe njengoba abanengi sebeqala ukuthumela ukudla kuvela emazweni. Ku-Live Talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni olwe-Diaspora Forum lamhlanje sixoxa labasemazweni ukuzwa imbono yabo ngabakukhangelele kwabafungiswe uqala umsebenzi edale lephalamende lakumakhansile emadolobheni wonke elizwe. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp unombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana ebulenjini eFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni. Kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku 6080 kHz ku-short wave.